aba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngesonto mhlazi inhlanu kumabasa 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela abantu ngesikhathi uZulu ekhonona ngohlelo lokuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus COVID-19.
You started in Mavoko and then Safara area, and then you went to Warren Park, Kwazana.
Umnangagwa uhambe endaweni ezijeneyo ezinjengeMavuku, Tafara, Warren Park lezinye.
Kulabanye abantu abathi abasenelisi uziphilisa ngenxa yokuvalelwa ezindlini.
I-lockdown yakhona yesikhona, but I've been seeing ama-queues everywhere. Abantu belayo impupho and abala choice ngoba impupho yakhona ungayike ukulayinela ayikho.
Sizalethulela ezabatsha, ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi luqhubeka kahle uhlelo lokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Umnangagwa wethekelele indawo ezijeneyo namuhla eHarare ehlolisisa okwenziwa ngabantu emalokijini. Umnumzana Nick Mangwana ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uthi uMnangagwa uncome kakhulu okwenziwa ngabantu okumele bahlale amalanga angamathumi amabili lanye ezindlini kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
His Excellency the President of Zimbabwe, Comrade Edi Mnangagwa, today visited several high-density areas to just get a feel of the law, how the lockdown is progressing. You started in Mavoko and then Tafara area, and then you went to Warren Park, Kwazana, Kambuzi.
Umnangagwa uhambe endaweni ezijeneyo ezinjengeMavoko, Tafara, Warren Park lezinye. Esikubonileyo ukuthi eMavoko bekulabantu abadinga amanzi labagcina umthethe abekhansile, kodwa kwezinye indawo bekunamaphoyisa, kodwa abantu kade besenza okumele bakwenze.
EMavoko, where there is a challenge with water, people were at the borehole. At two of the boreholes, there were some municipal police and one ZRP detail at any point. At other boreholes, there wasn't any police officers, but people were practicing social distancing.
Bekungena abantu ezitolo, kuthi ke abantu bebelunguza bengahlangani labanye. Umongameli uthakazelele okwenzakalayo esithi kuyabongeka.
The president used the word amazed to say he was very amazed by what he saw. He gave a shout out to the Zimbabweans for heeding the call and putting the health of others and their health at the forefront.
Lo ngumnumzana Nick Mangwana ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko. Okwamanje kulabantu phose abalijumi asebebanjwe kube lo mkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Omunye wabo selamaviki ambalwa wabhubha. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abatholakala belomkhuhlane lo bahlala eMathebeleland North, eMashonaland East leHarare. Udokotela Sekai Nzenza ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezamafektari uthi amakampani aqakathekileyo lokhu evuliwe, njalo lababilimi bayavunyelwa ukuthi bathengisele uZulu okudliwayo. Isibhedlela seJohns Hopkins University City kulabantu abedlula isigidi lamakhulu amabili 1.2 million emhlabeni wonke jikelele abalomkhuhlane we-coronavirus. Umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 usubulele abedlula inkulungwane ezingamajumi ayisithupha 66,497 emazweni ajiyeneyo. Kusenjalo abantu bathi abasenelisi ukuziphilisa ngenxa yokuhlala ezindlini kusenzelwa ukuvimba umkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Omunye wabahlutshwa ukuhlala ezindlini umnumzana Senzo Chabalala ohlala eNkulumane othi kasenelisi ukulandela iziqondiso zokungagudlani labantu ngenxa yokuswelakala kokudla.
Lockdown yakhona yesikhona but I've been seeing ama queues everywhere abantu bena impupho and abala choice ngoba impupho yakhona ungayike ukulayinela ayikho. So yes, lockdown yakhona is locked down but ndawo situation especially yempupho landani nokama ndisizifuna kakhulu izwe ezishodayo at least ngawenza basinikeza zibe khona ukuthi umuntu akwazi ukungena eshop efike ithathe isiphumile ihambe.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Caroline Sibanda uthi i-lockdown ibanikeza isikhathi sokwazi abantwana kanye lokutshona labo baba ezindlini.
Hayi, i-lockdown leyi i-right ngoba isifikele emkhuhlaneni kodwa eyi nxa ungumuntu uvele wena uphila ngokuhlanganisa ukuthengisa ukuthini hhayi iyasibulala ngendlala sibili. Ukutshona endlini sibili ku-right ngoba kuyasivikela emkhuhlaneni lathi sike sibona nele muli.
Umnumzana Dumisani Chauke ohlala eNkulumane 12 uthi akulalutho oluguqukileyo emalokitshini kobulawayo ngoba abantu benza njengenhlala yenza.
Hayi, kathesi i-lockdown ikhona kodwa ngani kumbe kuthiwa abantu bengangena etown kuphela. Emalokitshini akula lockdown, abantu balokhele down etown kuphela, yikho labo abangangeni khona. Kodwa ungabuya emalokitshini lapho abantu bazihambela nje baziwawayela le social distancing yakhona, yathola abantu betshayana izandla bebambene.
Abathenga bethengisa impahla emigwaqweni abanjengonkosikazi Comfort Nare bathi kubabisela muva ukuvalwa kwendawo eziningi ilizwe liliswa nalo mkhuhlane we-coronavirus.
Yemi sibili imbisele emuva kakhulu ngoba thesi business imile. Sonke sendlini abantwana baya befuna ukudla, ngicina nithatha yena le imali ebusiness futhi sengisiyathenga. Ama-prizes vele wala e-shop, ama-prizes akhwele okungenziyo ukuthi ngawo maybe uhulumende ngade efake isandla sokuthi ama-prizes angakhwele. Uyathenga i-pint yochakho i-500 ml uyithenga nge-$22 into kade isi-$11. So ama-prizes akhona aqanise kakhulu. So kithi thina sizisebenzayo vele kunzima kakhulu ngoba imali yethu khathe sasikwazi thinxa sesiyavula futhi sesiyawuda sokuyimalini izinto.
Udokotela wesibhedlela sempilo kobulawayo uSolwayo Ngwenya ukhuthaza uZulu ukuthi azivikele ngokungaminyani lapho befolele impuphu lokunye.
Pho siyabona nge-lockdown lefakwe nguhulumende esamxwayisa ukuthi ayifake ukuthi azame ukuvikela ukuthi igcikwane leli lingafiki kini. Kutholakala ukuthi hhayi, abantu liyaxokozela kakhulu, lilisana lizama ukuthenga impuphu. Pho leli gciwane nxa likhona lizalithatha sibili. Kuqakathekile ukuthi lime khatshana ama-meters lawa abathi 2 meters away, ngoba nxa useduze lowo muntu ophefumulayo eseduze kwakho engakuphefumulela leli gciwane uyalithatha, njalo uyabe uzahlala amaviki amabili uhamba usipha abanye abantu wena ungaguli. Uzathi sugula abanye bayasila kodwa abaningi bayatshona.
Kukhangelelwe ukuthi abantu bahlale ezindlini zabo, bageze izandla sikhathi sonke, bangagudlani labanye, njalo bathimulele engalweni ukwenzela ukulwisana lo mkhuhlane we-coronavirus. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Banengi abantu njalo eHarare abakhonona ngokwenzakala eZimbabwe loba nje bekwazi ukuthi umkhuhlane lo uyabulala. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Abaswelayo bacabanga ukuthi uhlelo lokuhlala ezindlini lunceda abanothileyo njengoba bona bephila nzima kulezi nsuku. Unkosikazi Samantha Majoni, umkhokheli womkhankaso wokulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 esigabeni seMandebeleni obizwa ngokuthi Present Day # Coronavirus Zimbabwe Campaign uthi abayanga badla imbuya ngoluthi.
Hayi, i-lockdown leyi isengifundise enye linye iqiniso ekade ngingakwazi lapha emhlabeni ukuthi abale mali sibili yibo ababezayenzela into yonke ihambe kibo. Kodwa mina engingelamali engithengisa amatamatisi yime sengizihlalele lapha sengibambe ikhanda engingasazi ukuthi ngife ngecorona kumbe ngife ngendlala.
Kodwa abezombusazwe abakhulumele Studio 7 bathi abantu bonke babhekane lokufanayo, hathi ukuthi uhlelo lolu ngolwabantu abaswelayo. Bathi labo kabavunyelwa ukuzenzela santando ngoba lo mkhuhlane kawukhethi muntu. Isikhulumeli ebandleni lezaphu umnumzana iPitule Thembani Maphosa uthi abantu bakhakhamele
sibhekane le unemployment ezaba khona ukulahlekelwa ngama incomes ngabantu abaningi bephinde njalo bevalelwe bengayenelisi ukuthi bephume phandle besiyaphanda yinto esiye saba kakhulu ezasidalela indlala.
Unkosazana Varaidzo Phiri okubandla le-Labour Economists and African Democrats uthi uZulu uthithibele njalo uhlutshwa ngokwenziwa ngamapholisa lamasotsha eZimbabwe.
Yona i-government yakhuluma yathi siyakwanisa ukuhamba 5 kilometers sithenge lesukuthengayo sivakatshela izihlobo zethu ezigulayo kumbe ezidinga uncedo kodwa asisakukwanisi lokho ngoba sebesithi sihlale sisezindlini. Ogogo bethu asisakwanisi ukuthi siye besebakhangela abahlala bodwa abahlala lezizukulwane ezincane. Besicela ukuthi i-government ilungisise khona lapho ngoba kunje kathesi asisakwanisi ukuthi bafana bethu even beyeluse inkomo asisakwanisi ukuhambisa inkomo zethu edipa ngoba abafana sokuthi babuyele behlala wandawo.
Banengi abathi kunzima okubhekana loZulu. Unkosikazi Abigail Mupambi okunhlanganiso ye hashtag this constitution ugcizelela esithi kunzima kulandela iziqondiso ezethulwe nguhulumende ezokulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus.
Ngaphandle kokuthi ule understanding kunzima kathesi kanje sikuday namhla lapho esiyafika khona kuday 21 nginanzelela ukuthi iweapon enkulu engancedisa abantu la ikuba lolwazi. Otherwise ungela deep knowledge eyokuthi ube alert ukuthi why kungani kunje abantu sibili wangabreacha lokho cause hayi akuchiphanga.
Abalandela ukholo lwesikristu abakunhlanganiso yeZimbabwe Catholic Bishops Conference labo bathi bakhathazekile ngokwenzakala emhlabeni wonke jikelele njalo langokuqhutshwa kohlelo lokuhlala ezindlini eZimbabwe abathi kalwethulwanga ngemfanelo. Omunye wabakhathazekileyo nguBishop Raymond Mupandasekwa waseChinoyi.
The whole world has been hit by the same stick. Our level of preparedness is being tested. Leadership is being tried.
Silungiselele okungakanani inkokheli iyalingwa layo seze njani ukuzivikela kuleli gciwane eseliphakathi kwethu kulihlazo ukuthi lisithole vele singalungiselelanga nakancinyane leli gciwane sijwayele ukuya kwelatshwa kwezinye indawo sokumele siyelatshwe ekhaya lapho okungasela lutho khona.
Get home is a shell.
Abantu kwele Zimbabwe bathi sebethembele kuNkulunkulu njengoba kukhanya engani umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka elizweni lonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku short wave. Ebuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku short wave.
Siya sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe le-Australia lithi selilungiselela ukuhlaba inyamazana amajekiseni okudinga umuthi wokunqabela umkhuhlane we-coronavirus. Ingcwethi ezibona ngezempilakahle zithi kuzathatha isikhathi eside ukuthi imithi ehlolisiswa kulelo lizwe isetshenziswe ebantwini. Imithi le yalungiswa ekolijini le-Oxford University kanye lenkampani ye-Inovia Pharmaceuticals yakwelemelika. Abake bagula umkhuhlane we-coronavirus basila bathi basebezibona sebefile ngoba umkhuhlane lo ucuba umzimba njalo uqeda umuntu umoya. Batshele umsakazo we-Voice of America ukuthi basiliswa yikuba lesibindi lokusekelwa izihlobo labangane njengoba kungela mithi yokwelapha i-COVID-19. Okwamanje sike singene kwezamasiko.
Sinqana amasiko
senzi bomandla
baba mkhulu babelobo
ngalichona njani zulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube yi lamhlake silo mama osakhilelilene uMadube sixoxa ngezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhlake sikhangela ngomkhuhlano nalowo ohluphayo kakhulu ecoronavirus ukuthi kambe ezindlini lapha omama baba phethe njani abantwana sewazi ula kudala phela omama yibo babekhangela abantwana poke kwenzakala nezindlini ake sizwe ke kumadube ekhuluma ngodaba lolu Madube ubona njani konke lokho
ngiyabingelela balaleli umkhuhlane lo ocorona lo ukhona njalo khanye yabulala thina singomama sisezindlini nabantwana akula lapho singaya khona akula lapho siwavumela bephuma besiyadlala khona silawo nje ezindlini ipolisi ekhona igeza izandla lokuhlala into zibengaphumeli phandle bengadlaleli phandle bengayenzini umkhuhlane okhona sibili ukhanye susingenisa ezindlini singomama kulalo ukuthi uzaphumenga so kumele sibe sezindlini labantwana size sizwe sokuphaka usiko
ngambe kuyanceda yini ukuthi abantwana libafuthe kumbe libaphozise kumbe lezi konke khonokho ke kwakusenzakala kudala ukwenzela ukuthi kunqabelwe phela umkhuhlane lo we-coronavirus loba nje ungelapheki
ukubafutha nokubaphozisa abasisasawenza kudala kathe usavamanga esikwenza kuphela ukuthi simake sure ukuthi they remain warm abangenwa umqando abahambi ngenyawo phansi abadlalisi amanzi aqandayo bagqoke izinto ezifudumalayo njalo besendlini bengaphumeli phandle emoyeni bengadlaleli emoyeni ngoba singathi siyabafutha abanye asisakwazi ukufutha singagcina sesitshisile abantwana ngokukufutha abantu bakudala yiba babekwazi ukuthi bakudala bafutha njani iningi yakhathesi hhayi kufuthena isakwazi so simaintaina khona ukuthi badlalisa amanzi aqandayo bangahambi ngenyawo phansi kuqanda bagqoke into ezifudumalayo
isikhathi sesidliwe ngumangoye sicela uphosele ukugcina khonapho-ke Madube
abahlali ezindlini khathesi sokhonapha ngibona bomthetho basendleleni abantu abafuni ukuhlala phansi sebeze bekhuzwa ngokuthi uzukhuzwe ngemvubu ukuthi hambe ngene endlini uhlale phansi yiwo abantu abazama nethekisa umkhuhlane noma kuthiwa hhayi hlalani phansi hhayi abantu abafuna ukuhlala phansi
ngethemba lokuthi sizahlangana singabaphelileyo ngeviki ezayo soke isikhathi sohlelo lwabasakhulayo
Yebo, chaka somuhle zimpapo muhle, ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngumike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa lo Samantha Sibanda, owenhlanganiso ye Signs of Hope Trust. Sixoxa ngegciwane le coronavirus kube COVID-19. Uma Sibanda uzasitshela okuningi ukuthi abantu abakhubazekileyo baphila njani elizweni kulesi sikhathi ilizwe lilwisana naleli gciwane. Samantha Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo unjani sithombe?
Hayi ngiyaphila ninjani?
Hayi siphilile. Sithintene udaba esilalo namhla kuhlelo. Awusitshele okuningi sisi ukuthi abantu abakhubazekileyo bona baphila njani?
Ya mina ngibona isituation inzima kakhulu ngoba sadeba nge-lockdown. I-lockdown iyi-21 days okwakufuna ukuthi ngabe abantu balokudla. Of which abantu abaningi abalama disabilities ngibona bengabantu abangasebenziyo abanye ngama-vendors okokuthi bathatha ukudla kwabo besidla nge-day one so kuyabe kuhlupha khona lokhu ukuthi ngikhona ungathi lockdown for 21 days ukudla abengaseli
Samantha isikhathi esiningi siyabona ukuthi abantu abaphila lobugoga kufunakala usizo oluningi kunzima ukuthi baphile day to day ngesinye isikhathi sibona abantu abalama wheelchair kufunakala umuntu ozabe phusha leyo wheelchair lokunye okutshiyeneyo njengoba eningi labantu sebesesaba ukubanjwa ngalo mkhuhlane bakhona na abantu abalokhe beqhubekela phambili besiza labo bantu abaphila lobugoga njalo bayenza na konke okusemandleni abo ukungabanjwa ngalo mkhuhlane
uzathula ukuthi abantu bakhubazekileyo balama problems wona lawa again ukuthi uyabe efuna ukuncediswa sibona ukuthi even i-protective clothing yakhona iyashota ngisho lasezibhedlela so ukuthi mina ngiyithole ngisendlini ngolunye uhlupho lonalona ukuthi izinto zangikhona zitholakale ngangikhangela ilisti umuntu owayithengisa a kwakudura abantu abakhubazekileyo abalamsebenzi ukuthi bengathi kumbe wathatha imali wayibeka eceleni hayi asibo bantu esingathi bale mali kakhulu so kusuka kuhluphe plus abanye basebenzisa izandla zabo ukuthi konkhona nebhekoni environment njengomuntu engaboniwe kumele bangabambi ukuthi ebone ukuthi into yami ethile ingaphi one kusho kumele ayiphushe nxa iziphusha yedwa kumele belokhu ebamba continuously isaphesona le so i-protective clothing yafuna ngani ingabe kuthiwa nxa kukhulunywa ngokuthi abantu okumele bencedwe I think abantu abalama-disabilities kumele bebuye ku-priority
siyezwa uhulumende esithi uyazama ngamandla akhe wonke ukunikeza abantu ulwazi oluthile mayelana ngale gciwane bona bathi baxoxisana ngozulu jikelele besebenzisa indima ezijiyeneyo okugoqela yona i-sign language ubona ngani kwanele na
mbona ngani kwanele nxa kuyukuthi bazame ukukwenza ngake ngabona ama-videos akhona awe-sign language ku-TV but into engifuna ukuyitsho ngeyokuthi kwesinye isikhathi silama-areas angelamagetsi so ukuthi bethole i-information yonaleyo singaze siyifake kuma-TV lakuma-WhatsApp bona ukuthi beyithole kungaba nzima
hayi siyakuzwa sisi wami ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlela
hayi nami ngiyabonga Mike ngiyabonga Zulu
hayi umthwakazi omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili ngodaba lolu silusize ukuthi ngeke liyenelise ukungena kuhlelo njengensukwini ngalisoze liyenelise ukusishayela incingo ngoba sisebenza sendlini ofisa ukuxhumana lami lakho ukungixhuma kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3 yona username yami kwane lokwalamhla sohlangana ngolwesibili olivalelisayo ngenjabulo igama lami ngumayigobe mthwakazi omuhle zimpapo omuhle bye bye
siyabonga kakhulu Mike Wobe sile sizwe ezihambelana lokholo lwesikristu
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo namhlanje ngilomfundisi useNispanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakholwa ukuthi iNkosi ligcine kuhle
usiphatheleni namhlanje
ngiyananzelela abalaleli ukuba umhlaba wonke jikelele uphakathi kwesikhathi esinzima kodwa namhlanje ngifuna ukulikhuthaza bambala kumahubo 46 uDavid uyakhuluma uthi yena uNkulunkulu uyisiphephelo sethu lamandla ethu uyafunyaniswa elusizo kakhulu ekuhluphekeni ngakho ke kasikwesaba lanxa umhlaba unyikinyeka lanxa izintaba ziphoselwa olwandle lanxa amandla alokuhlokoma ekhaphazela lezintaba zizamazama ngokukhukhumala kwalo ukhona umfula omanzi awo athokozisa umuzi kaNkulunkulu indawo engcwele yophezu konke uNkulunkulu phakathi kwawo kawuyi kunyikinyikiswa uNkulunkulu uza kuwusiza ngovivi lokuseni ngiyabonga kakhulu balaleli ukuthi namhlanje loba nxa umhlaba uzamazama loba nxa isiphepho siba khona ukhona uNkulunkulu oyisiphephelo sethu namhlanje ntambama limlalele kangaka baningi abasezindlini engxenye engikhuluma lo muntu oqhaqhazelayo ecabanga ukuthi lolu gciwane uselalo kumbabane besesaba ukuthi engxenye igciwane solubamba imuli kodwa ke ufuna ukukhuthaza ukuthi asicabangeni ngalindlela ukuthi uNkulunkulu uyisiphephelo sethu kuthi ukuthi kulokuthi sibalekele ukwesaba sibaleka sisesaba siya kwezinye indawo ikhona indawo lapho esingaya kiyo khona leyo ndawo uNkulunkulu uNkulunkulu sibalekela kuye ngenxa yokuthi yena wayevele khona umhlaba ungabi khona lale virus esiyesabayo uNkulunkulu wabakhona ingabi khona uNkulunkulu njalo uzaba khona yonke into isibuyile edlula yena kalasiqalo kalasiphetho ngakho nxa sibalekela kuNkulunkulu sibalekela kuye owadala yonke into sibalekela kuNkulunkulu ngoba yiwo amandla ethu asila amanye amandla kathesi sibonile ukuthi umhlaba wonke umile jikelele akulama free machina ahambayo lalabo abalolwazi ngokwelapha siyabona ukuthi kathesi baphathekile labo badidene izingqondo ukuthi kanti kwenziwe njani wonke umuntu utshela ukuthi kahlale ngekhaya kumbe ngopresident abakhulu kumbe ngumuntu kazana ongumyanga kumbe yizikhulu konke sokufanana wonke umuntu ngalampendulo kodwa ukhono lempendulo lo uNkulunkulu njalo nguye olamandla ayedlula yonke into into engithokozela uNkulunkulu ukuthi uyafunyaniswa elusizo ekuhluphekeni nxa lapho sikhathazekile sihluphekile yikho lapho uNkulunkulu afuna ukungenela khona nxa sisiya kuye yikho lapho uNkulunkulu angenela khona siyazi ukuthi umoya oyingcwele waletha ukuba umduduzi wethu indaba kwathiwa umoya oyingcwele umduduzi ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayekwazi uthi zafika ezikhathini lapho ezidinga khona ukududuzwa ilizwi likaNkulunkulu lonalo ngokwalo liyisiphephelo sethu nxa ulibala njengoba kathi sindlibalile ilizwi liyakukhuthaza uyezwa ususiba lesibindi ngenxa yokuthi ilizwi likaNkulunkulu liyaphila njalo livele lona limisiwe kuze kube ngaphakathi ngakho-ke mfuna ukukhuthaza abandla kubalaleli bamele indlaleni namhlanje ukuthi ungaboyesaba loba umnyaka uthi umhlaba uthiwana uyanyikinyeka intaba ziphoselwe lwandle izwi likaNkulunkulu liyasikhuthaza ukuthi ungesabi ngenxa yokuthi wena ugxile kuNkulunkulu
akuyiphethe mfundisi
kulaba abangezwa kuhle ngiyathandaza igama likaJesu ukuba uNkulunkulu akhulule amandla akhe aphilisayo abulala lona lalelo gcikwane uNkulunkulu kulaba abalele phansi aliphakamise alinike amandla ngegama likaJesu Kristu amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
siyabonga kakhulu ke jahelidala ntungamili nkomo. Umculo kaLove Mama Majayivana owaziwa kakhulu ngokuthi nguMaji. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele indaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla wethekelele abantu ngesikhathi uZulu ekhonona ngohlelo lokuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus COVID-19. Kulabanye abantu abathi kabasanelisi ukuziphilisa ngenxa yokuvalelwa ezindlini. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngo-Gibbs Dube ngisithi kasihlanganeni ekuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
This